lamuge la uhlelo vuselela umoya igama lami nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomtshumayeli umnumzana Vusani Sibanda.
Bonge ngethuba babuNkomo labalaleli engiliphathele khona namhlanje nanku iyini insizi, khuluma ngani masikhuluma ngensizi bawumntathi ngisinzi siwe iyini inhlanguluko njengoba kuphila mina nawe sithunyelwe ngumdali lamakwethu sithunyelwe sisizezweni lomoya sisizezweni lenyama ru abazali bethu ukuzokwenza umhlaba ube yibhetha kuwe ube ngcono umhlaba ukwazi ukumisa ezelomoya ngokuphila kwethu ngokuthunyelwa kwethu siphiwe ithathi akumele siyisezelise emhlabeni ngokuphila kwethu sakalelwa lesikhathi okumele sisiphile emhlabeni isikhathi singashaya siyabizwa ethi ezweni lomoya njengoba siphila sinje siyakwazi ukunakekela imizimba yethu siyawasha impahla zibe clean siayine sigeze sigqoke sibe bahle le mimoya yethu ngaphakathi kwethu kumele siyigcine ihlanzekile ngoba ifuthi ibuye ihlambulukile lakho emhlabeni kumele inakekele imimoya yethu ihlambulukile wenze lento esithumele ukuthi sizoyenza emhlabeni ngokuphila kwethu ma sibuyele ekhaya khaya lapho esavela khona ihlambulukile yamtshonelwa ekhaya kodwa ma sifike senze okwethu imoya yethu sayingcolisa ngokuphila kwethu ma sibuyela lesibizo ekhaya sizoqoswa bathi hamba yiyo imoya endindayo so umoya kuyandinda yifoko imoya le elokhuzwa ngabathakathi vuzwa ngabathakathi setshenziswa yiyo imoya elahliwe njengoba siphila sinje sithunyelwe emhlabeni asithunyelwanga uzokuthi ngizini sinotho ngendlela ezirongo mathi shona the day wabizwa lapho umoya wakho wavela khona ungahlambulukanga ususenkingeni kusazokuba kuphi kuwe ithini impilo yakho lapho ophila khona hambe uyanakekela na lo onguwe ongumoya ngaphakathi kwakho zithini izenzo zakho ngoba ubuwena bakho baziwa nguwe ukuthi wena unjani ngaphandle ungapretenda bathi ubuwena bakho umoya wakho waziwa nguwe uthini umoya wakho zithini izenzo zakho zithini izenzo zakho uyaseba uyabulala ufinisa imali wena ngokubulala wezinto ezingcolile uhlukumeza abantu zidleyi sona kusazoba kuphi kuwe kusazoba kuphi kuwe ngoba uzophikwa le ekhaya lapho wavela khona asakwazi kuthumela kuze le ndlela osunguyo osuyiyo asiyazi komkeli uyeli wewe okuzawundinda usazawuhlupheka usazawuhlupheka kwantu asisazi ukhoko asisazi ukhoko kwantu kwantu uzawuphikwa le lapho wavela khona umoya wakho usazawusetshenzisa usazawuhlupheka umoya wakho kusazoba kubi kumoya wakho masiphila masinakeni izenzo zethu asinakeni izenzo zethu asiphileni inhlambuluko inhlambuluko yiyona ezasibisela ekhaya ma ungahlambulukanga uyimoya omubi lapho khona kathi izenzo zakho bonke ihlo yezulu ihlo yokhokho ukhokho kade bekukhonza bekulandela behlambulukile bebamalile kuwenja nathi siphele umoya babe lawo ukhokho nathi samkeleke lapho esabuya khona ngikhuleka ngicela nginangithi
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo baba uBusani Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi uNtungameli Nkomo.